siyabonga Sandra Locris lingaba litshona njani emakhaya lamhlanje kulilanga lekhisimusi ikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhlaka 25 ngompalakazi silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sihlekile ukuhamba emakhaya labantwana. Sithola ipay mhla ka 24 ukuyilayinela kwangkhona usuke emsebenzini uqalisa ukuyalayinela ipay isikhathi bani. Sifika lapho sisuka ukuthi siyethengela abantwana okudla emagrosa sokuvaliwe. So asila kudla ngale ikhisimusi.
Isizalwane zeZimbabwe zihlanganela lomhlaba wonke jikelele ukunanza ikhefu lekhisimusi lanxa besithi ilizwe likhala ngokuthi lonyaka akula khisimusi enhle ngenxa yokungami kuhle komnotho welizwe.
Abatshayeli kumele batshayele ngonenzelelo, akumelanga bahambe lesichube esiningi, njalo babe lezwelo kulabo abahamba lezimoto ezithi thina ama-public vehicles.
Amapolisa akhuthaza abachayeli ukuthi bachayele ngonanzelelo njalo bengaze bahamba ebusuku ngoba ingozi eziningi zisenzakala ebusuku.
Ukulwisana kubandla leZANU-PF kuqhubekela phambili njalo isigaba seMashonaland Central sibikwa sesicele abakhokheli bebandla leli ukuthi bexotshe amalunga edale lephalamende alithumi lanhlanu acatshangelwa ukuthi asekela unkosikazi Joyce Mjuru.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Sobe isikhathi somnyaka njalo lapho inzalo yeZimbabwe ihlanganela lomhlaba wonke jikelele ukunanza ikhefu lekhisimusi lanxa izizalwane zakuleli zisithi lonyaka ikhisimusi ayisoze ijabulise ngenxa yokungami kuhle kwenotho yelizwe okuchiye abasebenzela uhulumende bengatholanga iholo lebonus. Unothando Sfanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kuyinjwayelo ngalesi sikhathi somnyaka ukuthi uzulu aphambane esiyalelale ezijabulisa iningi kungeliya emaphandleni ukuyabona izihlobo kuthakazelelwa ikhisimusi. Iningi kuzulu, ikakhulu izisebenzi zikahulumende, zivame ukusebenzisa imali yeholo lebonus ukujabulisa imuli lokuhlela ihambo ezishiyeneyo. Kodwa lonyaka konke lokhu kube yize ngemva kokubanjiswa ilitshe nguhulumende obethi imali iyabuya kodwa kungela okwenzakalayo. Unkosikazi Janet Sibanda uthi kudabuke inhliziyo ngoba ehluleke ukuyabonana lezihlobo emaphandleni ngemva kokuthi imali yebonus ingangeni emabhanga abo. Uthi uqede ilanga lonke edideke ingqondo ngoba engazi ukuthi uzabathini abantwana abathone bengela zigqoko zekhisimusi ngapha kumele adinge imali yokuhlawula izikolo lapho zivulwa.
Kulonyaka into eyenziwe nguhulumende ayisilungelanga ikakhulu thina abasebenzela uhulumende. Silokusola futhi siyakhonona ezinhliziyweni zethu. Ngakho kathesi sikhuluma sinje sihlekile ukuhamba emakhaya labantwana. Sithola ipay mhla ka 24 ukuyilayinela kwangkhona usuke emsebenzini uqalisa ukuyalayinela ipay isikhathi bani. Sifika lapho sisuka ukuthi siyethengela abantwana okudla emagrosa sokuvaliwe. So asila kudla ngale ikhisimusi. Njalo simelela amabonus esingakwaziyo lokuthi azange asikhathibani azabuya mhlakabani. Amafisi abantwana asimelele ukuthi siwabhadale ngoJanuwari kodwa silathemba lokuthi azabuya kumbe awasozabuya.
Unkosikazi Siphiwe Mlotshwa oyisakhamuzi uthi leli langa alibanga mnandi njengakweminye iminyaka engazi kumbe kwenziwa ukuswelakala kwemali elizweni kumbe vele abantu abasathakazeleli leli langa njengeminyakeni edluleyo. Uthi lanxa kunjalo ukhangelele ukungena kumnyaka ozayo alithemba lokuthi uzabangcono abantu benelise ukuziphilisa.
At least isikhalethu umnyaka omutsha uzawungcono kula DCM, maybe umsebenzi yabe sivulekile umba abantu labo sebethola izimali zabo on time. We are just hopeful ukuthi next year will be better than umnyaka lo ngoba lo isikhathini eziningi ubungani unzima lama-prices ezinto eqansa. So isikhalethu next year nje izinto zingani ziba ngcono njengoba uhulumente engani uyaguquguquka. So we are hopeful ukuthi umnyaka uqalisa uyaqalisa lezinto ezingcono.
Ekhuluma esedolobheni lakobulawayo unkosikazi Nometha Nyoni uthi yena ujabule ukuthola ithuba lokuthona lemuli lezihlobo kungelani lomumo welizwe. Uthi kungenani umumo welizwe lezi sikhathi sokuthi abantu bajabule lezihlobo bakhumbule inkosi okuyiyo kumele iqhakathekiswe ngaleli langa.
Hayi sijabulile sibili nxa kufika lesi sikhathi sekhisimusi siyakwazi ukuthi sokufika isikhathi sokuthi siphumule sibonane lezihlobo. La kanjalo sibili sihlangane lazo izihlobo zethu kwaba lenjabulo lentokozo sesikhangelele ukuthi lo mnyaka ozayo usuqalisa kodwa siyazi ukuthi izihlobo zethu sibonene sathokoza sindawonye senelise ukuthi sisuke ezindaweni ezithiyeneyo sizohlangana yazi sibonga lo nkulunkulu ukuthi usisizile ukuthi sizohlangana endaweni ezithiyeneyo.
Kungakhathalekile ukuthi ikhisimusi ithakazelelwe njani, sokuphelile okwayo lonyaka abantu sebekhangelele umnyaka ozayo oqala ngeviki ezayo njengoba besitsho nje abadala ukuthi liphuma le ndaba litshone le ndaba. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Ngilifisela ikhefu lekhisimusi eligcwele ukujabula okukhulu. Lungele lingabaphilileyo umnyaka omutsha ka-2015. Abatshayelayo litshayele ngonanzelelo lapha emgwaqweni, lingaze lakhohlwa ukuyilondoloza impila kahle.
Amapolisa sekhudaze abatshayeli ukuthi batshayele ngonanzelelo njalo bengahambi ebusuku ngoba yikho okuvame ukuba lengozi zomgwaqo eziningi. Lokho kulandela imbiko ethi izolo kufe abantu abalitshumi lasikhombisa engozini zomgwaqo osekukhweze inani lasebefele emgwaqweni lafika kumatshumi ayisithupha lane. I-64 selokhu kuqale ikhefu lekhisimusi okulinani eledlula ngabantu abayisithupha nxa kuqataniswa lenani lanyaka enye ngasikhathi sinye. Abaningi ngabafe engozini ezenzakale esigabeni semaSwingo kulandela esemathebeleland South. Isikhulumeli samapolisa uChief Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi abatshayeli kumele bengagijimi ngesiqubu esikhulu ngoba ngenye imbangela yengozi ezenzakala emgwaqweni.
Abatshayeli kumele batshayele ngonenzelelo, akumelanga bahambe lesichubo esiningi, njalo babe nezwelo kulabo abahamba lezimoto ezithi thina ama-public services vehicles.
Manje ungasitshela ukuthi emgwaqweni lapho kuzaba kunjani, uzulu ikakhulu abatshayeli bazananzelela yini ukuthi kuzaba kulamapholisa amaningi na?
Ikakhulu amapholisa abe ekhona, abanye esisebenza labo abe-VID Safety Council babe khona njalo. Bona abanikazi bezimota kakhulu thina ezithi ama-public vehicles kumele basincede lokukhuluma labatshayeli ukuthi bananzelele imithetho yonke emgcwaqweni.
Bakhona abanye abake bekhale ngokubana amapholisa la abesemgwaqweni kuma-roadblocks angani kawabaphathi kuhle njalo bafuna ukufumbathiswa. Uzalithini lina ngalo?
Thina sile complaints desk lapho isithatha khona izikhalazo 24 hours, inamba ezithi 703631, ingiyaphinda njalo 703631 STD04. Umuntu angaba lesikhalazo angasithinta, kungaba lepholisa elithathi imali emgqaqweni siyalibopha lihambe ejele njalo umsebenzi uyawuchiya.
Long Chief Superintendent Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Sanibonani balaleli, lapha ke likhuluma nayo Benedict Mhlapo, ngisithi khisimusi enhle, khisimusi elijukela. Thina ke lapha egoli siyayigruva vele siqala kudala, sazi lina-ke ukuthi limise kuphi, kodwa ke silifisela inhlanhla ikhisimusi enhle, khisimusi elijukela. Licabange lonke-ke ukuthi labo baphuza-ke hatshi ukuphuza bese senza izinto ezingasizo-ke. Labo abashayela izimoto-ke lani, qaphelani ukuthi ma selitshayela izimoto lingatshayeli lidakiwe phela ngoba kuyingozi. Kodwa ngisithi kini, hhayi lidle sibili lingayixoleli, ngoba lathi ngapha sithwalisa nzima, sithwalisa amagaba avuza egoli. Ngowenu-ke uBenedict Mhlapo, ngisithi hatshi-ke lisale kahle.
Ukunjalo nje umsakazo weZBC ubika ukuthi uMavela Skandemiri omunye wabacatshangelwa ukuthi badabulele omunye untombazana izigqoko esetheswa umlandu wokungagqoki kuhle umiswe phambi komthethwandaba izolo. Umsakazo lo uthi uKhantemiri wenza umsebenzi wokulayitsha abantu owazakala ngokuthi nguwindi njalo ule minyaka engamachumi amathathu lambili. Isihluku esenziwe luntombazana ule minyaka engamachumi amabili lasishiyangalombili sathathwa umfanekiso kamabonakude owevidiyo sasakazwa enkundleni zebulenjini be-intanethi lakuWhatsApp. Amapholisa athi bakhona njalo abanye abazabotshwa besetheswa icala elifanayo.
Ukulwisana kobandla leZANU-PF ukuqhubekela phambili njalo isigaba seMashonaland Central sibikwa sesicele abakhokheli bebandla leli ukuthi baxotshe amalunga edalele iParliamente alitshumi lanhlanu acatshangelwa ukuthi asekela unkosikazi Joyce Mujuru. Umgcini sihlalo wesigaba lesi uMnumzana Dickson Mafios uthi iCentral Coordinating Committee yiyo ephumela lesi sicelo. Lokhu kwenzakala lanxa uMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeZANU-PF uMnumzana Xavier Kasukuwere esithi ukuxotshwa kwabantu kubandla leli kumele kumiswe. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuhlaziya lolu daba.
Ngibona ngani mina lokhu sokusuka kwenza umsebenzi kaPresident Mugabe lo Vice President Mnangagwa leqembu lakhe ube nzima kakhulu ngoba sokukhanya amandla kumbe sithi ubukhokheli lokuhlakani phakwe kwebandla akusasuki estate house kumbe sithi ku secretary first secretary weZANU-PF sokusuka eceleni. Now nxa sokunjalo sokukhanya ngani khonokho kungasuka kwenza izinto zibe nzima njalo ukubazi kakhulu nxa uzokhangela ukuthi uMnangagwa nxa kade ekhangelela ukuthi usezathola umbuso ngemva kwaPresident Mugabe usele nkinga enkulu yokuthi uzathatha iparty ivela kuPresident Mugabe isiyiparty encane kakhulu esingathi ngesikhiwa si-streamline. Khonokho kwenza ukuthi kube zima kakhulu njalo sokusibuyisela emva lapho ekade sikhona i-factionalism yeZANU-PF iqalisa phakathi kukamama uMduru lo Vice President uMnangagwa lapho bekungakhanya ukuthi kathi elizwe liya ngabe ngibona ngani ikho lapho sesibuyela khona nxa besala lokhu bepruna besala lokhu bekeep izingatsha zezano ezifana labameli beParliament laba okuthiwa kufanele bakhitshwe esihlalweni.
Okwenzakalayo kuZANU-PF konke lokhu uDokotela Sibanda yikwakha kumbe ikudiliza ibandla?
Ngibone ngani mina kulesi sibanga lapho sesikhona sokuyikudiliza njalo sokwenza ukuthi izinto zibe nzima kakhulu. Ngibone ngani ubungcwethi lokuhlakani phekade kutshengiswe liqembu likaMnangagwa labo Professor Jonathan Moyo ndawonye lo Mrs. Mugabe lo President Mugabe sokungani kubuyela emuva nxa besakha ngokubhidla zemaceleni monani khonokho sokwenza ufana indlela abasebenza ngayo ifane lakumanye amazwe esibone khona kusehlula ukuthi umuntu obuse isikhathi eside achiye umbuso wakhe uthethwe ngomunye uqhubekele phambili uqinile.
UMnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
There is boy child Jesus Christ was born on Christmas Day.
Nyempela ubumumethe okuningi umnyaka 2014 kodwa ku Studio 7 sithi loba kunjalo asiyugqibeni ngenjabulo simbonga uSomandla. Nanti ithuba lokubulisa izihlobo labangane ngaleli kefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha. Thumelani i-text message ku WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Izabala njalo inombolo 1-202-465-0318 la kustudio7news.com. Ulakho njalo ukushiya i-audio message usitshela ukuthi uthakazelela njani ikhefu lalonyaka emangweni okuwo. Ungakhohlwa phela ukubulisa izihlobo labangani. I-Studio 7 ngeyakho.
Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sokulethulela imbiko esiyithola ngocingo lweWhatsApp kumbe incwadi yebulenjini e-email evela kini balaleli. Asizweni abalaleli abalandelayo.
Yebo, mina nginguhloniphani Nkomo, ngizalwa eSisibe, eMbabala Village. Ngithanda ukukhonzela kakhulu abazali bami, ubaba wami bathi uSandaba, umama wami ngoNandaba, nabo bonke nje izihlobo zami, ngithi uKhisimusi omuhle, bangene kahle uKhisimusi, baze bangene kahle enyakeni omutsha. Ngibafisela konke okuhle. Mina igama lami ngiHloniphani Nkomo, ngiseGoli eJohannesburg eThembisa. Ngithi abangene kahle emnyakeni omutsha, abayidle kahle iKhisimusi. Ngibafisela konke okuhle. Ngiyabonga.
Okokuqala, ngibingelela iStudio 7 ngisenzela khona ngemihla ngemihla. Yonke ngilifisela iKhisimusi elihle nomnyaka omutsha omuhle lempumelelo kini. Mina nginguCosmos Nyoni, ngihlala eThembisa ekhaya. Ngokuzalwa ngibuya eMzola 52 konyona. Ngingumntakaphanda mina uSalazi. Ngifisela abantu abami uThembelihle, uSibongokuhle, uCheli, uBathabile, uTafadzwa, uTimothy Nyoni, loPatsani, lomama wabo uMangwenya. Ngilifisela iKhisimusi elihle kanye nomzukulu wami oseBotswana uStay, ekhaya umama waMadube, umama Maphosa, udadewethu naStay, ubhuti uSamanyo, uKemen Chuma okoBulawayo, udadewethu uMabina unaAyanda, abazukulu bami bonke abasekhaya. Ngibafisela iKhisimusi elihle lomnyaka omutsha omuhle, kubona mabe uqala nje ube nempumelelo kibo. Ngiyabonga.
Ngunduna moyo, ngithanda ukufingelela umama ekhaya khona leJambesi eJabula. Ngifingelela lenisebenza labo Hloka, Mazenge, loBhanda Msekeli, labo bonke engafunda labo eJabula. Siyabonga, sibafisela umnyaka omusha leKhisimusi enhle.
Elami igama Mkesha Stacy Manampofu, ngisesihlobela. Ngithanda ukufisela imuli yonke yakosimana iKhisimusi lenjabulo, isihlobo labangane bonke iKhisimusi lenjabulo, lo mnyaka omutsha olandelayo, lo mnyaka wokuphumelela. Ngifisela ithimu yonke iStudio 7 abasenza umsebenzi omkhulu, ukuthi babe lenhlanhla empilweni yabo konke abawenzayo. Amhlophe kini basebeli nabasebenzi nabasakazi beStudio 7, kumsebenzi olenzayo. Ngiyabonga.
Igama lami uManuel Kata Stambe, ngisizalwane seZimbabwe eMagazi eNkayi. Ngithanda ukuthi ngivulise isihlobo nabangani khona leNkayi. Umama wami uMadlamini nobaba wami ubaba uNcube Stambe, ngithanda ukuthi ngibavulise bonke nje khona le, ngikwazi ukuphila kwavudu ngakumi njani. Ngibulise kakhulu, ngibingelele kakhulu indodana yami wabongile Ncube, osuke manje nabe akahlanganise neminyaka emibili, yikho ihlanganisa manje. Ngiyambulisa naye kakhulu kakhulu mfana wami. Gogo lukhulu, khulani likhokhobe. Sifisela impilo ende nehlala kahle. Sihlulekile ukubuya sizokudla amaKhisimusi nani, kodwa sikufisa impilo enhle nehlala kahle.
Alibonani koStudio 7, mina ngingumthokozisi Sibanda ibizo. Hayi, siyabonga uphiwa leli thuba nje lathi ukuthi ke sithumele imilayezo. Khisimusi singene kahle nje, sithone sizijayivela labangani bami, kodwa-ke manje sengisemsebenzini, ngisebenza ebusuku. Bye.
Ulakho lawe ukuthumela umbiko ngelizwi lakho kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi 1-202-465-0318, kumbe uthumele incwadi ye-email kukheli ethi studio7news@voa.com. Ubingelele izihlobo labangane.
Life Talk lamhlanje asihluzeni bomama, sikhangela ilanga leKhisimusi njengoba lijabula nje emagumbini omane omhlaba lamhlanje.
Tumelani text message unambolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Namhlanje njengoba kulilanga eliqhakathekileyo ikakhulu kulabo abalandela ukholo lesiKristu banengi abantu emhlabeni wonke jikelele abathi ilanga leli ngelokujabulela ukuzalwa kukaJesu Kristu. Lanxa kulabanye njalo abathi uJesu kabelethwanga ngalesisikhathi. Loba kunjalo leli likhefu elikhulu kakhulu ngoba abantu bethatha leli thuba lokuhlangana lemuli abangane labanye abangabaziyo ikakhulu abaswelayo. Abakholwa kuKristu bathi lesi isikhathi sokukhonza umdalo okugcweleyo hathi ukunatha utshwala ukwedlulisa amalawulo. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Umkhokheli wenkonzo yamaRoma uPope Benedict lamhla wethule umbiko wabakholwa isiKristu esithi lesi yisikhathi sokukhonza uNkulunkulu hathi ukuthenga izipho lokucocomba izindlu kuphela. UPope Benedict utshele umphakathi eSt Peter Square ukuthi kumele umhlaba wonke ulwisane lobudlwangudlwangu endaweni eziningi lapho okulempi zomvukela. EZimbabwe abalandela ukholo lwesiKristu bathi kumele uZulu akhumbule ukuthi ilanga leKhisimusi limeleni. Umfundisi uSenis Banda wenhlanganiso yabacebisi bempilo eZimbabwe Institute for Social Transformation ngomunye walabo abakhuthaza lokhu.
Isizathu uJesu asilandayo lapho esokufundisa abantu lesokuthi sibe manzi uNkulunkulu, sibe ingxenye yombuso wakhe, abantu bakukhohlwa. Kodwa ilanga leli leChristmas liqakathekile kakhulu ngoba yilo ilanga okumele sikhumbule ngalo uJesu.
Umfundisi Sibanda uthi kulabanye abadakwa bezikhohlwe ngesikhathi seKhisimusi.
Kulama-DJ, kulemigido emkhulu ebuyayo. Lokhu yinto esisenza ukuba abantu bengananzeleli isizathu esiba leChristmas ngaso. Isizathu asithi ukuthi silale sigidi kwayito, kulale kulama-DJs kusenziwa zonke izinto lezi. Isizathu kumele singabe silala sithandaza, sijabula, sikhumbula uJesu.
Uthi lesi yisikhathi sokuthi inkonzo zihlangane ziyenze imincintiswano yokuhlabelela amahubo azothileyo njalo lokusonta.
Amabandla labafundisi kumele singabe bavulile amabandla, abantu betshone besemabandleni ilanga lonke khumbula uJesu. Lamabandla siba lama gospel concert, kubizwe abahlabeleli abakhulu, kuthathwe sikhumbula ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu. Kodwa kathesi into eyenzakalayo ukuthi abantu bajabula ngendlela engayisiyo. Labanganathi utshwala baqalisa ukunatha utshwala ngenxa yokuthi iKhisimusi. Labo dade labo bhuti abangawoni umuntu uyaqalisa ukuwona ngoba esithi ililanga leKhisimusi.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Charity Mvere okunhlanganiso ekhangelane lokududuza uZulu eyeChristian Counseling and Depression Trust.
Abantu isikhathi lesi esinjengalesi bayatholakala bethaba kakhulu, bedlulisise, befike esikhathini sokuthi benathe bebheme izidakamizwa. Kube sokusithi endaweni ezinjalo yikho lapho kutholakala khona ukulwa, abanye beze befe bese besilwa. So thina sithi njengenhlanganiso esiKristu sithi abantu babe bathole ukwazi uJesu, ngoba uJesu yiso isipho esinkulu kakhulu and isikhathi lesi sivele sona singesokuthakazelela ukuzalwa kukaJesu.
Abantu abaningi eZimbabwe bananza ilanga leKhisimusi ngendlela ezijiyeneyo. Kulabanye abaya ezindlini zokukhonzela uJesu Kristu, kube labanye abahlaba izifuyo badlele muli, banathe okudakayo, bachichimbe kuze kuze. Umpostoli Midian Dube wenkonzo yesiKristu eFoundation of Life Ministries uthi akumelanga ukuthi uZulu akhohlwe ukuthi ilanga leli limeleni.
Leli linanga lokuthi sikhumbule ukuzalwa kwenkosi uJesu, lokuthi sikhumbuzane ngothando asinika lona ngokusinika indodana yakhe. Yisikhathi njalo sokuthi njengebandla, njengezimuli, njengelizwe, sabelane lokho esilakho, sabelane esikudlayo, sabelane nabaswelayo ngoba lesi sikhathi sokutshengisa uthando.
Umfundisi Dube uthi loba abantu bebhekane lobuzima eZimbabwe kumele bakholise ngokukhonza uJesu.
Nanxa kulobuzima uNkulunkulu ukhona, iBhayibheli lithi yikho konke masingasoli kodwa masicele kuNkulunkulu ngomthandazo. Libe sethi iBhayibheli yikho konke masibonge, singabongi kuphela nxa kumnandi kumbe kukubi, bathi yikho konke masibonge. Isikhathi esidlula kiso ayisikuthi nxa singelalutho namuhla sizodlala singelalutho. Asilalutho namuhla kodwa siyakholwa ukuthi
sikhuluma nje khona manje bakhona abasenkonzweni abagidayo ongapheliyo, abadla ezifela emlonyeni, abanatha amanamnede lotshwala, abaswelayo labadubekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngoGibbs Dube.
Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Jingle Bells, ingoma ka Don Carlos, ingoma ye reggae isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Silethemba lidle kuhle ikhisimusi endaweni esitshiyeneyo ezelizwe kutitshi ndovuma mayidla zhubanana makamu angu. Ayike kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Lesithandekile mhlanga lami ngilifisela ikhisimusi enhle.